izakhamizi zekezi eBhalakwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana lalesi sika bethi kuyimihlolo uba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakulowo mango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela ngakho ke kumele kumiswe kungakayikhathana.
Okokuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluziza insizwe njengalokho kwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa kwenziwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu bezalo kulokuthi iphiwe abantu abaqondile njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe noba ngaliphi ilanga. Njalo futhi into le kufanele imiswe ngokuthi ngokushesha ngoba kungaqhuba kunje kuzaletha ukudubeka okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF lomgabe bayadelela.
iZANU-PF loRobert Mugabriel Mugabe bayadelela. iBhalakwe yindawo elembali embi nxa zikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulaba maqhezu amaningi eBhalakwe. Namhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayemba amagodi wonke wona lawa amangcwaba wonke abantu abafayo besithi kule golide kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhalekhukhwini kamphathintambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidakwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwendiwa kwegolide ezansi emandebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba kuthi izizalwane zalumango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye nokudala imisebenzi ezweni noma nje umumo womnotho ezweni umi manzonzo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.